izakhamizi especially ezakobulawayo zinezikwerede ezinkulu kakhulu ezebulawayo city council. Eziningi zangkhona zenziwa ukuthi i-building system yebulawayo city council irongo vele. Sesibukule izakhamizi ezinye zinika wabhile e-city council ukuthi banesikweredi se-5,000 engahambe e-city council siye kwehlekwezakesesithi ye-$160. So ngikuqakathekile ukuthi kube lo muntu obuyayo on behalf of izakhamizi ukuthi ezincedise. Kodwa-ke kulento esuspicious ngokwenza kwaJombo ukuthi yindaba ekwenza kathesiyegethweni, kukanti-ke kudala izakhamizi aqalisa ukukhala ukuthi hhayi kulodubo lapha. Sinakani ukuthi igimiki le wenzele ukuthi kuzuza amavoti. Kodwa-ke sikwazi ukuthi naye ukuthi hhayi izakhamizi kasizozibula, siyakwazi ukuthi abantu basebenza njani. Nxa kuyukuthi kasebenzanga kuhlela izakhamizi kuze kube kathesi ecabanga ukuthi lokhu akukhulumayo kuzayenza izakhamizi zivotele, hayi acabange kuhle ngoba kakulatho injalo liza kwenzakala.
Kodwa ubona ngazani vele kungenzakala khonokhu nxa sukhangeleke Baba Faya?
Thina njengezakhamizi singabe sikufuna Dube, kuyinto enhle kithi ngezizathu zezimusele zona. Umasipala ebunzimeni kakhulu ngoba umasipala phela imali ayithembileyo yiyona le esiyibhadalayo thina. So ngaphonga ukuthi hhayi izakhamizi kazikhithele izikwezi zonke, hayi sibona ngantho kuyake kuzabulala umasipala sibili. Okufuze ekwenze uJombo yikuthi kakhele umasipala babhile kuhle izakhamizi, izakhamizi zibhadale, zibhadale amaphilizi azo kuhle, amaphilizi ayiyo futhi ayikona angayisiwo.